soku izika tisendaba ku VOA Ndebele.
Ya hlangana kwenze kuseni mthwakazi omuhle ngolwesine mhla ka 15 kuNhlangula 2023. Igama lami nguNtungami Linkomo. Ezihamba phambili. Umthethwandaba we High Court walile ukukhulula umkhokheli webandla eliphikisayo ele Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume ngemali yesibambiso ibail. Amabandla ezombusazwe athukuthele phezu kwesinqumo sekomiti yepharlamente ebona ngezemithetho esokuthi imali ehlawulwa ngabancintisayo kukhetho ayisoze yehliswe. Izakhamizi zenkayi zithi seziphelelwe izifuyo ngenxa yamakhanka lempisi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba we-High Court izolo walile ukukhulula umkhokheli webandla eliphikisayo ele-Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume ngemali yesibambiso ibail. UNgarivume ubecele umahluli walinkantolo ukuthi amkhulule ukuze aphikise isigwebo asetheswa ngumantshi evela ngekhaya. UNgarivume ugwetshelwe ukudonsa iminyaka emine esejele ngemva kokufunyanwa elecala lokutshotshozela udlakela. Igqwetha lakhe umnumzana Lovemore Maduku utshele iStudio 7 ukuthi kabavumelani lesinqumo seHigh Court. Ngokunjalo, uthe sebezakhweza lolu daba emthethwandaba waphezulu oweSupreme Court. Amabandla ezombusazwe athukuthele phezu kwesinqumo esithethwe ikomiti yepharlamente ebona ngezemithetho esokuthi imali ehlawulwa ngabantu abafuna ukuncintisa kukhetho kayisoze yehliswe. Amalunga aleli dale agoqela awezanu PF lawe TCC lawo athukuthele ngoba engaphiwanga ithuba lokuhlafuna lolu daba. Athe likomiti ibimele yethule lolu daba ephalamende luhlaziywe ngamalunga wonke jikelele, hathi ukuthi ithathe isinqumo iyodwa iphinde ingawaphi izizathu. Inkantolo ye-Constitutional Court ilaye iphalamende ngeviki ephelileyo ukuthi kusiyafika ngolwesihlanu kusasa kumele ibisivumelene phezu kokuthi yehliswa na limbhadalo. Lolu daba lufikiswe emthethwandaba lo ngomkhokheli webandla le-Nationalist Alliance Party umnumzana Divine Mhambi Wobe esithi iZimbabwe Electoral Commission kumele ibanje ngamandla ukuthi yehlise limali ngoba iningi kakhulu. Umthetho uthi labo abancintisa kukhetho lukamongameli kumele babhadale inkulungwane zamadola aseMelika ezingamashumi amabili, $20,000. Kuthi abancintisa kukhetho lamalunga ephalamende bona kumele babhadale inkulungwane eyodwa, $1,000. Amabandla amanengi athi akalayo limali. Abancintisa kukhetho lamakhansila bona kababhadali lutho. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-TCC koBulawayo umnumzana Swithan Chirodza.
Isinqumo lesi asimangalisi, sihle sitshengise ukuthi iZanu PF iluhlaza kayihloniphi inkantoli ye-Constitutional Court eyiyo eyenza ukuthi idale le-parliament icubungele leyo ndaba eyama-nomination fees. I Parliament ibikhuthazwa yi Constitutional Court ukuthi ikhangele ama nomination fees. Bona wawota siyazi thina ukuthi Parliament igcwele amalunga awezana PF lawe MDC TR abaka Monsora abango yes men ye bona laba abavuma bethatha yonke into ekhulunywa yizana PF besenza njengontulo uba ngo yes men abezana PF. So akumangalisi ukuthi iParliament namhla siyenza intando kaMnangagwa ifaka lawo ma nomination fees adula kangaka.
Njengoba likhala kangaka Chiroza lisithi kalilayo imali, singabona yini lisehluleka ukufilda ama-candidates kwezinye indawo ngenxa yokuswela imali?
Awukathi sasingaze ke sitsho ngoba uqakathekile ukuthi owathe sisingayimbula amakhwapha ethu. Siza kuzwa kwi-elections committee laba abakhokhela idalele lokhetho ku-Citizens Coalition for Change. Ngoba esikwaziyo thina ukuthi bekuvele kuyinjongo yezana uPF ukuthi ivale umoya lo ophefumulwa yi-Citizens Coalition for Change, ukuthi uswelakale umoya wokuphefumula njalo kube nzima ukuthi i-Citizens Coalition for Change ibe khona nje emhlabeni. Siyazi thina ukuthi i-Citizens Coalition for Change ayithola imali ngaphansi kwe-Political Finances Act, njalo imithetho eyenelisa ukuthi amabandla athole izimali ngaphandle kwelizwe ilukhuni lapha ezweni, ngoba izanu PF yona kulula kiyo ukuthi ithole izimali emachayineni lezindaweni ezithize. So khonokho okwenziwayo yikuzama ukuthi kuncitshwe i-Citizens Coalition for Change umoya okuphefumula.
Abanye bakhala ngokuthi kuyiwa phambili indaba ye-nomination fees le, kumele yesulwe vele ingabi khona, kudingwe ezinye indlela kungabhatalwa lutho ngoba lokho ikulimaza idemokhrasi. Ungathini ngalokho?
Kuvele nxa into ililungelo loluntu kumele intengo yakhona ibe phansi kumbe ibe njenge intengo ye postage stamp, ngoba phela ukuthi umuntu ancintise whether umuntu lo yisinothi kumbe umyanga, kuyadingakala ukuthi umuntu azizwe yena ekhululekile ukuthi afake ibizo lakhe ku ballot paper. Esesikubona kathesi ukuthi ithuba lelo seliyatholwa yilabo abalezimali zabo izinothi kuphela. Lokho yikwephula kwamalungelo oluntu. Labo abathi bona kumele kukhitshwe intengo le, ngibona angani ngavumelana labo, njalo ngingathakazelela lokho abakuchoyo, ngoba esesikubona lapha eZimbabwe yikuthi iParliament sebeyisebenzisa ukuthi beyenze into ezingayisizo esiza kwenza ukuthi abantu abaningi behluleke ukuthi bencintise kukhetho oluzayo.
Umnumzana Sidani Chiroza isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule laye othi inengi kakhulu limali.
Singakhangela umumo womnotho welizwe ikakhulu khona imali nje kade kuleze kusuka imali vele iyahlupha ngoko. Imali yethu nale imali yabantu yangaphandle lale ekhulunywayo imali enkulu kakhulu inkomo ekhamayo abantu, hayi abantu iyabakhama shila inkomo ukuthi angazi ukuthi kumbe kuyamele abantu bethengisa amadonki abo kumbe bathengisa inkomo ukuze benelise ukuthi bayebhadala imali ze-nomination fees. Ngoba hatho mali encinyane inkomo ungakhangela khona ukuthi imali ezinganama 1000 US dollars, imali ezinkulu kakhulu inkomo zenezo ezimele ukuthi ngabe bakhangelile bakubona ukuthi kufanele ukuthi at least ngabe kulokhu imali ezenelisa abantu abanelisa ukuthi bazibhadale. Kwasinanzelela ukuthi akumelanga kube yinto yabantu abalemali, kumele kube yinto yabantu njalo ifenelisa njalo kule isikhathi ihulumende yona iyemele ingenele i-subsidize ilokuze yezimali zenezo. Ihulumende iyemele incedise ukutheni ikhulu wonke umsebenzi imali zibe ngaphansi. Okuqakathekileyo khona ukuthi imali lezi phezulu isibi kakhulu lezi.
Abamabandla aphikisayo sibona labo bayakhala bathi into le iyenziwe libandla lenu elezanu PF ngabomo ngoba kalifuni bona be-opposition bancintise.
Lokho nkomo xa into izwe yiparlamente kambe shuwa njengoba sisikhula ama-3 Council of State singathi sase kuphenduka sithi thina kuhalo kwenzwe izanu PF nxa kwenzwe idala leparlament angiboni ukuthi xa singathi idala leparlament izinkomo zezesiphambanisa khonapho abathi wona kwenziwe idala leparlamente kwakwenziwa idala leparlamente kodwa bengathi bona kwenziwa izanu PF bona ngani lapho xa sokusithiwa izanu PF lapho sebelahlekile into eziwa iparlamente ayisonto eziwa izanu PF.
Kukhona yini elingakuxwayisa yena uhulumende ngitsho le Zimbabwe Electoral Commission kuyiwa phambili nxa sesikhangela indaba zemali le ebhadalwa ngabancintisayo lanxa nje kungenzeka ukuthi ngempela le kayisoze iguqulwe kuyiwa phambili kukhona elingakuxwayisa yini?
Ikuthi nje inkomo izinto ezinjengalezi xa kuyiwa phambili abantu bayabezikhethela abantu babo nxa abantu laba bengasancediswanga njalo kumbe ngamabandla abo kutho ukuthi kuzabakhama ukuthi bancintise ngoba imali abaningi bakhona bazakwehluleka ukuthola imali lezo ukuthi babhadale i-nomination fees lezi ngoba okukhona ukuthi njalo kutho ukuthi lezi yindlela abantu sebezancediswa yilabo babayikoabakhethayo bose kuyomelele bajwayele izimali njalo ukuze bayenelise ukuthi bancintise xa kungasayenziwanga njalo kuzabe kuphelela khonapho kuzaba izifiso kuphela zabantu kuphela kungasoze kwenzakala ukuthi bantu babhalise ukuthi bancintise ngoba imali zakhona zizabehlula iningi lakhona imali zizabehlula sosokusiya ngabanye abalabantu njengoba abantu babevele umuntu nxa esima uyabela abantu abalandayo abayibo bafuna ukuthi abe kulaya kuri khonapho lapha khona manje indlela enina mhlawumbe yibo bazazama ukuthi bantu bancedise laba abantu ngoba inshere yizo ezikhona phakathi kwabantu bona babafuna ukuncedisa.
Umnumzana Pilif Gawule lilunga lezanu PF sixoxela ekobulawayo. Izakhamizi zenkayi ezihlala phansi kwenduna uChugulu zithi seziphelelwe izifuyo ngenxa yamakhanka lempisi. Unokuthaba Dlamini usipha lolu daba.
Inyamazana lezi zibikwa zaqala ukuvuka ubhova emizini yabantu ngomnyaka odluleyo zithutsha zivelela emangweni weChangane leGwamba. Kusukela lapho kazibuyelanga ehlathini sezitshona zinquma zizingela izifuyo emakhaya lobalibalele. Izakhamizi zika ward 19 egoqela iMenda, Mantshololozane, Jende leBhuzimili zithi izibaya zembuzi, izimvu kanye leziluku zenkukhu sezivaliwe. Umnumzana Mike Ndlovu oyakhele emathetshaneni uthi wadlelwa izimvu zakhe ezintathu ngomnyaka ophelileyo zempisi.
Ngathi ngivuke ekuseni lami waba lesithulini ukuthi hayi sibele bawuvuliwe. Kuvuliwe kwaba ngasendithi izimvu zami zisabalile ezinye zisile. Ngasendithola ukuthi hayi zonke zigcile igazi hawu. Kathi ngasemounted kathi kwaba nje uhamba njani. Ngathi hayi lingwafi ukuthi ezimbili zazisekwizimvu zitotali. Ngathola lo mhudu lo ukuthi zihudule zachabushisa ukuthi umgwaqo. Ngasendithola ukuthi umgugu odlalela kuncane.
Impisi lamakhankala abikwa echathamela izifuyo entangweni, kodwa imvelaphi yazo izakhamizi lenkokheli zomdabo zithi kaziyazi ngoba kuyisiga ebesingazakali. Umnumzana Bona Mahlangu usobhuku ebhukwini leMenda Village laye ukhala ngokudlelwa imbuzi kanye lamazinyane.
Mina sengiphelelwe amazinyane. Ngabona from last year ngidlelwa amazinyane akwana 9 zimpisi kanye lembuzi. Ngidlelwa ngamakhanka. Amakhanka vele asesijahle kakhulu ukuthi vele sekuze kusetshelwe ukuthi sifuye. Kudala lapha sikhula thina impisi vele sasezivele Gwamba khonale. Lapha zange sibe lazo siyamangala. Lamakhanka abemalutshwane la kodwa khathesi asimaningi ukudlula izifuyo.
Unkosikazi Agnes Ncube Ndlovu walumango uyakufakaza lokhu uthi phezu kwempisi ezithanyele isibaya sezimvu amakhanka lawo asevalise isibaya sembuzi.
Sidlele imbuzi ezingu-8 ngamakhanka konke loku ngamazinyane ungamazinyane vele ambala ukuthi kunganxa yokuthi zazizala amapahla. Izifuyo ziqakatheke kakhulu ngenxa yokuthi izifuyo yizo ezisibangulayo. Konke engingelakho ngabambi inkukhu yami ngiyakwanisa ukuthi ngithenge sawuto ngibambe imbuzi ngiyathenga ngatengi kokoko ngivira abantwana ndiyo bhadala abantwana esikolo.
Umnumzana Meshack Ndlovu isakhamuzi seMenda ukhala ngokuthi abohlangothi lwezokulondolozwa kwemvelo ngabe bayasondela eduze babancede ngoba nxa sezigqede izifuyo zingagcina sezihlasela labantu.
Le nyamazana iyahamba ihamba ebusuku lathi abantu ngenhlubo zethu ezishiyeneyo siyahamba ebusuku le mini, so omunye umuntu uzohlangana lakho ebusuku engakwazi ekuthareke ukuthi ngokuyinja kati yimpisi, then umuntu sokumlimazele or sokumbulela.
Ongukansila kuward 19 umnumzana Nomendebele yena uthi lolu hlupho lubangelwa ngabazingela okungekho emthethweni asebeqede umpunzi labo bhalabhala.
Sesike sareporta sakhuluma lasekansileni ukuthi isibandla lesi sikhanya sesisiningi asikatholi iresponse.
Isikhulumeli sezimpacts umnumzana Tinashe Farao uthi usehlomise asebenzelana labo ngalesi sehlakalo abengakasizwa, egcizelela njalo ukuba uphenyo luzakwenziwa izakhamizi zibikelwe inyathelo elizalandela. Amagqwetha aweZimbabwe Environmental Law Association athi uhlupho lokufuthelana phakathi kwezinyamazana zendle nabantu lokhu lukhula. Lokhu kwaqala ngomnyaka ka-2016 kubangelwa isimo sendlala edalwa yikungani kuhle kwezulu ngenxa yokuguquka komkhathi, ukuzingela kanye lokuswelakala kwamanzi. Uhulumende ekuqaleni kweviki uveze ukuba usesungule uhlelo lokukhangelisisa umthetho we-Wildlife Amendment Bill ozaxazulula ukuhlalisana kwabantu lenyamazana zasendle njalo ukhangela indlela uzulu angathola ngayo inzuzo kwezendle. Lesi sinqumo silandela ukufa kwabedlula amachumi phose ayisikhombisa 68 ngomnyaka ka-2022 lokufa kwabalichumi lanhlanu solekho umnyaka lo uqalile bebulawa zinyamazana zasendle. Ngimele iStudio 7 ngisenkayi ngingunokuthaba Dlamini.
Selikubonile na okusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Live ithi umthethwandaba izolo ulaye ukuba kubotshwe uRobert Mugabe Jr. Oyindodana kamoya uRobert Mugabe yena wagenqulwa esihlalweni libutho ngo-2017. uRobert Jr. wetheswa icala ludlakela. Incwadi yokuthi abotshwe le yethulwe inkantolo ngemva kokwehluleka kwakhe ukuza emthethwandaba njengobe kuhleliwe. Iphephandaba leChronicle lona lithi eleZimbabwe selisenelisa ukubalekela umthelela wezijeziso zeMelika lamanye amazwe angempumalanga ngemva kokusungula ubudlelwano obuqinileyo lohulumende wakwele Belarus laye owetheswe izijeziso zenotho iMelika. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7 njani yanibulisa nonke basakaza abahle. Ngihlale edabeni ngithi mina ngiyezwa mpela bekhuluma ngoJob Sikhala ukuthi uyenza amakhesi. Kanti uJob Sikhala ngabe wayenza ikhesi edlula ekaMnangagwa loChiwenga noSimba Makone nabo bonke abayenza iGrand Plan nokubulala amaNdebele ongakaze nje ngitsho kuye la ku-international kothi nje ukuthi kuyokhulunywa ngakho. Thina nje abantu bakamthwakazi sonke nje from Midlands kusiyafika eVictoria Falls siyeyiswa kahle kahle. Angazi okithi akula madoda okanjani angazi. Ngoba ma ngithi ngiyabuka nje ngibona abantu beMashonaland bayazenzela kithi, bayazenzela namba nabokasi kuwele bathi bona umqondisi akabuye baje bajoyine bazomenza uvice president, okubonisa khona ukuthi thina sibonakala nje singabantu abangalancedi abangeke bezimele. Lina Joseph Chuma labo Malaki labo Gawule lisibisele emuva labo Obed Mpofu labo Jonathan Nimbali lisibisele emuva ngokukhuluma amagama okuthi thina akumelanga nje sivuke nje sizimele singumthwakazi ngoba lina lifuna ukuthi sime singizani PF kanti ila njani khona ngale yini la idlayo engakho
eh sanibona ni studio 7 enjani thina siyaphila sizabe siloku sikhuluma lobe ngafunda ama message ethu in time kodwa ke ngizabe ngiloku mbuyela ku one message ukuthi kanti abantu bezanu PF ubona yipi into abazake bayivuma ukuthi hayi sizanu PF siyazama lati njengohulumeni ngoba manje makuloku kugcekwa amaqembu aphikisayo namazwe ama western countries kodwa umnotho lokufadalala ezandleni zabo imbasini siya according endaweni yokukhwela kwezinto bona awabo amashopu achiphi na aanda izikhulu zezami PF njengoba labo siphatheleni bengababo ama minister ezanu PF abayibo futhi abaqeda amandla edola leZimbabwe amandla kodwa begxeke amaqembu aphikisayo ake lisibuzele bona ogawule nabochuma nabo malaki lapho ukuthi ezabo izitolo imbala kwayena umnankakho ukuthi naye engumnankakho akasazifuni yini kugovernment ngoba kuthiwa abamabhizinisi bakhweza ngoba befuna ukukhipha ibandla elibusayo so nabo abayizikhulu zezanu PF abamashopu ugovernment okhona obviously phela nabo kabasamfuni ukuthi ukuthi asikubekeni kanjalo kwayena umnankakho ukuthi ukuthi kasazifuni endeqinisa ukuthi naye unawo amabhizinisi eZimbabwe olisiphatheleni laba okuthiwa nga umkambo wensida waye singababoni bebotshwe
salibingelele emsakazweni sakho ngakhulu umsebenzi silusize kakhulu ngokuzwa imali ezingaka ezifuneka kubupresident wama-opposition ezifunwa igovernment yezanu ukuthi izanu PF yona ngoba iyathola imali yonke indawo batshontsha igold batshontsha idiamond yonke imali elizweni yabo akukho nzima kona ukuthi noma bengayibhadalanga leyo 20,000 ubani ozababuza ngoba la ma-opposition kumele bebhadale imali under kugovernment yabo yezanu naleyo yikuphi lokhu esazalwa amazwe wonke othiwa upresident ubhadala 20,000 for ukuthi amele abantu bakhe bake bawuzokhona ukuthi ukhansila umember of parliament ukhiphe imali engaka ingama US dollar elizweni elingala US dollar sicela ukubuza kube ubona abo abezanu bonke nje la upresident wezanu ukuthi sicela ukubuza ukuthi ama 20,000 US dollar la afuna kuma opposition ukuthi wathole ukuthi wa industry kanayo akulayi 1,000 US dollars ayikhuphela eZimbabwe lona nje US dollar likho indaba engathi abantu abamela abantu bezobhadala ngemali yakhe le wayifakayo ibhondi yona yini esefuna ama US dollar uthi aphume leyo muntu igovernment ezani bayibona yini abantu bakamthwakazi ukuthi corrupt kanjani abazazi ukuthi bafuna ngaphandle bafuna nje ukuthi kube yi-one party state ilizwe libuswe yibo kuphela bengala direction
Studio 7, ikhona nje. Hayi thina siyashona. Siyathona Studio 7. Lami ayikibalo yami phela audio Studio 7. Ayikibalo nami ngithumelele yami audio ayifunde. Nami ngiyacela ukuyifunde nami. Nami ke ngizwakala emsakazweni. Ngiyacela bandla. Ya, mina into engimazayo ukuthi ngivele ngihlale phezu kwedaba. Into engimazayo ukuthi lo yena umongameli welizwe leZimbabwe. Uyabe ethi abantu bakhweza intengo ilawo amabhizinisi bangakwenza kanjani ngaphandle kwengalo yakhe yomthetho wakhe lo awufakayo yena ngoba yena ezenzela ngithi lapha ezenzela kumanje ushetsha abantu imali eningi abamandla aphikisayo ukuthi bancintise ngendawo zokuthi uyazi ukuthi yena uzotshontsha imali afake sikhwame afake lapho la idingeka khona laba akukho nabazoyitshontsha khona if bazothi bathi uzobabopha futhi angithi so into ekhona nje ukuthi sibheke ukuthi siyancindezelwa sizalwane sasibabo siyancindezelwa kakhulu njalo le nto yenzayo le ayikho emthethweni ayikho emthethweni nalo mthetho wawo lo abawufakile lo ongacaci lo obhedayo yibona abawufakile akusukuthi inokhonja ila amadala ephalamente kodwa uyena ufakile lo mthetho aceda ukuphasisa khona le madala emaphalamente ukuthi makusetshenziswa ngale ndlela ceda yena sesihlehlele emuva siyenza ngathi kuthiwa yilaba abasebenzisa umthetho izekhi yabo inale izekhi yabo le eyiye enokhonja ibawinisayo ngazi ukuthi banika malini ngoba kuyacaca ukuthi inikezwe imali
lawo bekungamazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp. Lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika.
Kusukisela uhulumende wele Iran engena embusweni ngomnyaka 1979, usethese amacala achiyeneyo agoqela ucinezelo, uphathisa labo abalwa becatsha abedlulisa amalawulo ama-terrorist emazweni edlula angamashumi amane emhlabeni jikelele. Ele Iran liphatheke kulobu bubi ngendlela ezishiyeneyo ezigoqela ukusetshenziswa kwebutho lomanyano o-Islamic Revolutionary Guard Corps kumbe IRGC kanye lele The Ghost Force ngomnyaka ka-2019 ugatsha olubona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba olwe-State Department luhle lwafaka i-IRGC kuluhlu lwama-terrorist ababizwa ngokuthi i-Foreign Terrorist Organization. Unobhala ogatsha lwezemali olwe-Treasury Department lalo lwabeka leli butho le-Iran kuluhlu lunye olwe-Foreign Terrorist Organizations. Elemelika lizimisele ukwenza uphenyo lokuveza amaqinga amabi kahulumende wele-Iran ukuzama ukudunga ukuthula emhlabeni jikelele ngokuvimba imisebenzi yabe-Islamic Revolutionary Guard Corps. Kusho unobhala wezobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba u-Secretary of State Antony Blinken. Mhlangula 1 uBlinken wazise ukuba elemelika selibeke amazwe ngamalunga wonke awe-IRGC QFF abikwa esefakwe kuluhlu lunye ngoba esetshenziswa ukuhlasela abadabuka kwele-Iran asebehlala kwamanye amazwe, ukuhlasela iziphathamandla zebutho zelemelika, izizalwane zemelika kanye leyinye inkampani yendizamtshina yabantu abaziwa ukuthi basekela uhulumende okhona manje. Kulezi ziphathamandla ezetheswa izijeziso zomnotho kulo Sharam Posafi lo Mohammed Reza Ansari. Embikweni owethulwe lugatsha lwezemali uhulumende weMelika uthi uPosafi lo Ansari yibo abenza imizamo yokufuna ukubulala abake baba yiziphathamandla zikahulumende ngomnyaka odluleyo oka-2022 ngoNcwabakazi. U-Ansari ubikwa wabotshwa ngesikhathi ethunywa ukuzobulala inzalo yele-Iran eyayisaziwa ukuthi ilemibono ehlukileyo likahulumende walelo lizwe eyayisibalekile elizweni yaya kwamanye amazwe ukugoqela lalezo ezisemelika, ezise-Middle East, e-Europe lasezwekazi le-Africa. Kuzoba lo Hussein Hafez Emini ongumnikazi wenkampani yendizamtshina eye-Ray Airlines ayisebenzisa ukuthola ulwazi labantu abayabe bebalekile elizweni bayaphephela kwele-Turkey kanye lokubathumba ngalezi ndizamtshina zakhe besiyabulawa. Abanye njalo abaphansi kwalezi zijeziso nguRuhala Bazgandi kanye lomqondisi wohlangothi lwabachuphi uChief Reza Seraji. U-Secretary Blinken uthi wonke amanyathelo lawa esiwathathayo ajonge ukukubeka sobala ukubana elemelika lizinikele ukuveza bonke ububi obenziwa nguhulumende wele-Iran lokuzama ukuvikela labo ayabe bephephele kwelemelika bebalekela lobu bucindezeli.
Lawo ke bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Isa kuphela ngokugibela bemsola ehamba le-Fortani Sounds. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umthethwandaba we-High Court walile ukukhulula umkhokheli webandla eliphikisayo ele-Transform Zimbabwe, umnumzana Jacob Ngarivume, ngemali yesibambiso i-bail. Amabandla ezombusazwe athukuthele phezu kwesinqumo sekomiti yepharlamente ebona ngezemithetho esokuthi imali ebhadalwa ngabancintisayo kukhetho ayisoze yehliswe. Likhumbule zikhona mthwazi omuhle eza kusihlwa ngowafast 7. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa. Lichone kuhle, yimi untungamili Nkomo.